Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
hlosisi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza khande lapha eZimbabwe, into leyo izani Zimbabwe and asikhangelele ukuthi yenza khaleka again.
Ogunabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalezo umbangazi emncane sibili eleminyaka elithumi lasiya ngalombili ngo-1962 bese vele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilichayeka lelo sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuleqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMatterday kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH unkosikazi Violet Muthi uthi usebuhlungini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eralini, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithola uncedo oluvela ebantwini abephathini labe-chechi, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa, lezihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencediswa konke okungelaphisa, kukhangelwe yiphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele ibulawayo East ebandleni leZANU PF umnumzana Ernest Shora obevakatshele abalimeleyo esibhedlela uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa ubuhlungu kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisona abantu laba bazokuhlungu, kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischargedwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma masinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosisi kakhulu into leyo bevele kumele ingayenza khande lapha eZimbabwe, into leyo izani Zimbabwe and asikhangelele ukuthi yenza khaleka again.
Laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ningubathabile masuku.
Siyabonga bathabile. Lokho sekudaba lunye. Umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi kwaqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho okwakusuka inkokheli yebandla lezano PF. Sixoxe lo wayengumphathi ntambo kahulumende umnumzana Chingadube ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Into yakhona ingakulamanga ukuthi khulunye umuntu kabenjani ngoba akulamuntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into. So kade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwaba ukuthi sethuka sonke manje-ke thina njengamadaba namasosha ngake ngakhumbula ukulala phansi ngilale phansi manje unkosikazi wami usehotsha umoya wentole wabenza wafeinta wawela phezu kwani ngaye khonapho uthi wenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulensi befoke ezivotkeni kuphela. Into yakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungebujoka uyabulamanga ukuthi yini owenza leyo.
Kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwako kwinto kwakhona.
Hayi ngikhosikazi wami kade khuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lati kuvidiyo ngathi kade khuluma lami unkosikazi wami yena wedlule engasithi yaphambili manje wasephenduke sithi uhlukingelela unkosikazi wami eqhawula khona phane ngawusuke waya phambili angakube kubi kolokhu ubuyele emuva enjengomqhawula yikho kungathi kuncedile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa into kuthiwa baphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa nomoyani ukuthi ngayo into evela ngaphi wonke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Alo-ke ngumnumzana Chingadube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umgcini sihlalo wecommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwe-voters roll ase ngaphinda njalo. Umgcini sihlalo wecommission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maviki wonke ngabezekhi nabezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Shigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama akuvoters roll bayabe besephula umthetho lamalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwalo labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokho kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Election Resource Center, i-RRC, umnumzana Dawanda Chimini, uthi noba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye labanye abazimeleyo, ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwaba khona ukhetho luka-2013 noluka-2008.
The current voters roll shared by the Election Commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhishwe yizekhi kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bengibona lokhu bekuyabangcono ngabe izekhi isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolu olungahlolwanga lalolu esizaluhlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi kuyabe kuhambe njani.
Ingcitshi ecubulunga ngezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko sethu lwe-EZEC khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibone ngazani lelinyathelo elithathwe ngusiba lukhulu wezek liqakathekile ukuthini liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu sokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lune.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe, umnumzana Leopold Mnende uthe impendulo yezekhi ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizekhi ngumimi Jigumba le ukuthi abasazi befaka ama-pictures u-voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi bona bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana nebandla le-ZANU-P F emizameni yokugcila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogqibe umhlangano nentatheli zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukutshotshozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni ukukhankasela weZANU-P F enkundleni e-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.
Alinga kotla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho isikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa ukhetho lwenyanga ezayo. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabanengi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho esenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemu sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane idelobho elisesabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe emncane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo engunobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMunzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU August 1963 engomunye wabasunguli baleli bandla ekhangelela ukuthi abantu bebandle behambe ngayo kusukusela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yako 1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngochuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezela ilungelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthe sokungenela ababebona ngezelo bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe abantu abamnyama abansundu. Basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ihambe yohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela iKami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe, eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayiphakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khona phana entolongweni. UMnangagwa ube ngumuntu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza belapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngenye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba lamaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni kukazibuse kuleli laseZimbabwe.
ngokugutsha kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 uMnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo oyegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu basemhlubulini womandebeleni nenkabazwe, abanye bamethesa icala lokuba ngomunye wabancanda iqinga leli lokutshabalisa isizwe samandebele lapho atsho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa, kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengasimkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kweZANU-PF leZaphu isiba iZANU-PF ngomnyaka ka-1987 uMnangagwa waba ngumphathi ntambo wendaba ziphalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 uMnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi iTsholoshe Declaration, wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kaMnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni weZANU-PF oyeGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mjuru, wasuka waya kwele-South Africa esisabela impilo yakhe ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazo waphenduka esekhokhelela iZANU-PF, wagcotshwa mhla ka-24 Lwezi uba ngumongameli. uMnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukuhuga abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani isiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCites babe lohlelo lokufundisa intathele izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. UAnastasia Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqhakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqhakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, uMnumzana Fortune Mgwili Sibanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba loluhlelo.
Sibuye lapha lamanye ama organizations, sizotraina ama-journalist, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Yikuthi sifuna ukuthi bebekwazi ukuthi i-internet bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi lesi esiqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-internet, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo sebe ngingathi sebebala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-site kobulawayo uMnumzana Sean Dlovu uthi kulandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singcathane leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalist lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumenzi bengazingalahleka information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibona kahle lokuthi bezi-protect.
Intatheni izindaba yephepha le The Chronic engenela imfundiso yabe Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa usifundisile ukuthi sibe lokunanzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu nokuthi sinanzelele kakhulu njengaba abezindaba njengabona izindaba ukuthi sitshelani abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama official sources ababazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba yeNewsday umthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge journalist intatheli izindaba nazile ukuthi kunezinsuku esiphila kizo izikhathi ukuthi kugcwele kakhulu singathi ama fake news. So nxa ngingathola information ethile eyifake kodwa ngiyiverify. So sengikwazi ukuthi information njalo ngiyiverify njani ukuze ngithole information eright ukuthi nikeze abantu information ezahambi basize abantu njenge-trusted source.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imichina uhulumende acishe umsebenzi wazo emichineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho ke inhlanganiso lamankampani afana labo Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba aba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinenyi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimela iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo ele Russia ebelincintisana le Uruguay lanqotshwa. Ukunenga sikudlweni kuJoseph Njanje.
Iqembu le Uruguay yilo eliphutshele phezu kwesibaya sika group A ngemva kokunqoba ele Russia nge-3 kanya. Limpumela ithi iqembu le Uruguay le miklomelo yithoba munye munye njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya elidlale kusibaya sika group A. Iqembu le Russia lona liphutshele sendaweni yesibili lile miklomelo yisithupha njalo zombili Uruguay le Russia zizadlilela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kusibaya sika group B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sika group A kule qembu le Saudi Arabia lona elichayele Egypt nge 2-1 okutsho ukuba liqedele le miklomelo emithathu ukuthi ele Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Africa selikhangelele kumaqembu abalisa ele Nigeria kanye lele Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele Nigeria lizadibana lele Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sika group D. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogoyerira uthi abafana beNigeria babhekane lomthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kuqembu ele Nigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu ele Argentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukanye azaba nzima. Ngikhangele iqembu le Argentina badlala abalabo. Angimana zani ele Argentina lingacina liyile liqhubekela phambili.
Iqembu le Nigeria le miklomelo emithathu ukuthi ele Argentina lilo mklomelo wodwa. Ngomunye umdlalo wesibaya sika group D iqembu le Croatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisithupha lizadibana nele Iceland lilo mklomelo wodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni wezano PF enkundleni ye White City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. abe commission ebona ngezokhetho abe ZEC bathi kwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethulo lamhlanje asidibaneni njalo kusasa igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.